ukuthi izikolo zivulwe into enhle i-decision e-right kakhulu yenziwe ngohulumende ngoba abantwana sebelesikhathi eside bengafundi behlezi ezindlini and abanye sebe-abusa ama-drugs sebenatha sebebhema abanye sebezithwele ngoba sebelesikhathi bengekho ezikolweni so i-decision e-right kakhulu kodwa zingakavulwa kumele kuyenziwe ama-agreements phakathi kohulumende lababalisi ukwenzela ukuthi zingavulwa kungakabile ama-disturbances kodwa engikubonayo akungakabile ama-agreements amaningi osenziwe phakathi kohulumende lababalisi so lokhu yikho kusadisturba ukuvulwa kwesikolo yikho kusadisturba ukufunda kwabantwana njenge umnyaka odlulileyo
manyathelo bani elifuna athathwe nguhulumende ukwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus izikolo zingakavulwa
abantwana lababalisi kumele bathestwe izikolo zingakavulwa kwenzela ukuthi kungabi lo mntwana umbalisi ukuthi uyasuka lapho asuka khona lo mkhuhlane lo ezothelela abanye esikolweni kodwa singakhangela idate ekhulunyiweyo ukuthi izikolo kumele zivulwe angiboni ukuthi kule mntwana or umbalisi uzakwanisa ukutestwa which means sokule challenge isafety yababalisi labantwana iyagcina isima compromised and singakhangela abantwana abamadolobheni abaningi bangkhona bayagada imchova every day basiya esikolweni kodwa asikaboni iprogram ekhuluma nge-safety yabo kuma-transport begada imchova besiya esikolweni every day yes uhulumende ukhulumile ukuthi uzaprovida ama-impahla zokuvikela esikolweni kodwa nxa ababalisi labantwana bengatestwanga kunzima ukube 100% sure ukuthi bonke basafe esikolweni
ababalisi bona bathini nxa bekhuluma lani njengenhlanganiso ebamelayo bathi bazimisele yini ukuhlaba ijekiseni ye-coronavirus ngobunenge
indaba yokuhlatshwa ijekiseni lokuvikela umkhuhlane we-coronavirus asikaboni iplani ekhuluma directly ukuthi ababalisi amalunga azahlatshwa njani kodwa engikubonayo majority bayafuna ukuhlatshwa ijekiseni lona le kwenzela ukuthi bavikeleke emkhuhlaneni wona lowo kwenzela ukuthi labo bengatheleli abanye kodwa asikakhulumi directly lohulumende asikaboni anything directly ukuthi kuzakhanyiswa njani ikakhulu kumalunga ethu.